siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 11 ngompandula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
isibala kumaphephandaba ukuthi hayi laba bahamba lomsekeli kamongameli uMnangagwa lawo bukhaya bazuzile baphiwa izikhundla, kukanti labo abanye labo kuthiwa baku-G40 labo baphiwe ingxenye. Kube sokusibala labo kwakule hungahunga ukuthi labo bakugama talks laba baxotshwayo labo badobhadobhile lapha.
Umongameli Mugabe ukhetha abasekeli babaphatha intambo bakahulumende abalithumi lane njalo waguqula izikhundla zabanye ekade bevele bekhona.
Sizakhumbula ukuthi laba banqotshwa kwe-MDPT babefuna ukukhipha uMnumzana Morgan Tsvangirai esikhundleni, kodwa uTsvangirai wabahambela phambili yena wenza i-Congress. So esikukhangeleyo ukuthi lokhu abehlule ukukwenza kwe-MDPT kambe bengakwenza iZimbabwe yonke jikelele.
Ibandla ebelisaziwa ngokuthi MDC Renewal Team eselithiwa yi-People's Democratic Party selikhethe uMnumzana Tendai Biti ukuthi abe ngumkhokheli walo. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenkezo ye-Africa Games lemidlalo yenguqu e-Premier Soccer League ezadlalwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe namhla ukhethe abasekeli babaphatha intambo bakahulumende abalithumi lane waguqula izikhundla zabanye ekade bevele bekhona njalo bafungisiwe namuhla. Ukubekwa kwamalunga ephalamende alithumi lane ukuba ngabaphatha intambo labasekeli kanye lokuguqulwa kwengatsha eziphethwe ngabanye, lokho kwamukelwe ngendlela ezijiyeneyo abanye besithi kusizana ukusebenzisa abantu abavele besehluleka, abanye besithi kuhle kakhulu. Abavela emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe bathi kukhuthaza ukuphatheka kwabantu bonke elizweni ekukhokheleni kuhulumende. Kubika intatheli zindaba yethu uNothando Spanda.
Umongameli welizwe lamhla ubeke amalunga alithumi lane kuzikhundla zengatsha ezithiyeneyo, kwathi abanye babo baguqulwa ingatsha abaziphetheyo. Kulabo ababekwe lamhla kugoqela abathile abaphuma emhlubuleni weMandebeleni lenkabazwe ababalisa bamnumzana uWobedingwa Mguni, uMakhosini Hlongwane, uAbednego Ncube, wayekubutho uChinga Dube kanye lonkosikazi Sithokozile Mathuthu. Ingcwethi kwezokuhanjiswa kwembiko uMnumzana Hlanhla Ngwenya uthi kwengezwa kwenani labaphatha intambo abavela emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe kuyancumeka ngoba ilizwe livele lidinga ukukhokhelwa ngabantu abavela emikhonweni yonke yelizwe. Ukwenza kukamongameli uthi kutshengisa ukuthi uzama ukuthi aqede ukuxabana ukukubandla lakhe kungakhanyi ukuthi iliphi icele elilamandla.
Kukhanya ipolitics yiyo ebikhokhela izinqumo ezenziweyo, ngoba ungathi uyakhangela kukhanya kulokuzama ukubalansisa amabandla alwisanayo akuzana uPF esithi ngesilungu ama-faction.
Osakhulayo unkosazana eMangulube uthi akukho okuningi okuguqukayo lanxa umongameli angantshintsha abaphatha intambo bakhe, kodwa lanxa kunjalo uyancoma ukungeniswa kwabantu abatsha abafana labo uMnumzana Hlongwane lo Patrick Juwawo okulakho ukukhuthaza abatsha ukuphatheka kwezombangazwe.
Abantu abanjengobaba uChinga sebekhulile abaselawo amandla okusebenza, kodwa siyemukela abasakhulayo njengabo Hlongwane.
Ingcwethi yokucubungulene ezombangazwe uMnumzana Godwin Phiri laye ugcizelele ukuthi umongameli aphatheke ngakho yikulungisa ukuxabana okusebandleni lakhe evala izikhenxe ukuze zingavuleki ngamandla. Kungakho inguquko ebekhona uthi ayilani lokuthuthukisa ukuphathwa kwengatsha, kodwa kujonge ukuqeda ukuxabana phakathi kwebandla lakhe.
Abaningi bangikhona abantu kade sivele silabo suka ku-1980 abayengena ku-1985 and ngabantu kade bekhona iZimbabwe isifa ifika lapho esikhona namhlanje. So okumangalisayo ukuthi okusha abaza kuletha laba bantu yikuphi.
Abanye baguqulwe ingatsha ngumnumzana obethi Mpofu osuke kugatsha lwezemigwaqo waya kwezenotho uMonica Mthwangwa osengumsekeli wakhe kanye lohlongwane ongumphathintambo ongela gatsha oliqondane laye. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingunothando Spanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlangano webandla le-People's Democratic Party lona ebelisaziwa ngokuthi MDC Renewal Team uphele namhla eHarare lapho umnumzana Tendai Biti akhethwe ukuba ngumongameli waleli bandla. Kwethulwa njalo izibopho ezimbalwa okubalisa esokukhulumisana lenkokheli yamanye amabandla ngenhloso yokumanyana. Kubika uMavis Gama.
Tendai L. Biti.
Bekuyikujabula lokho kwamalunga lenkokheli yebandla le-PDP ngemva kokwethulwa kwenkokheli yalo ezakhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti esekelwa ngu-Dr. Samuel Siphepha Nkomo. Ibandla le-PDP lahlephuka kwelikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngemva kokuba enye inkokheli ikhonone ngobukhokheli bukaTsvangirai. Umkhokheli we-PDP umnumzana Tendai Biti utshela intatheli zindaba lamhla ekupheleni kwalomhlangano ukuba inkinga ekhona elizweni yikusilela kwabantu abazinikele ukukhokhela ilizwe liphume ebunzimeni elibhekane labo. UBiti uthi sesaphela isikhathi sokube lokhu kuthethisanwa kulwiwa impi yamaslogani ngoba sekumele kube yimpi yengqondo. Kudinga abantu abazinikele ukuhlanganisa amakhanda babonisane phezu kokungenziwa ukuthuthukisa umnotho welizwe osumubi. Amalunga aze evelela kizo zonke izigaba zelizwe ukuzangena lomhlangano wensuku ezintathu. Inkokheli ezikhethiweyo zibalisa umnumzana Samuel Siphepha Nkomo njengomsekeli kamongameli waleli bandla, umnumzana Gordon Moyo ngunobhala jikelele, umgcini sihlalo kungunkosikazi Lucia Matibenga labanye. Unkosikazi Roseline Siphepha Nkomo okhethwe ukuba ngunobhala jikelele kuhlangothi lwabesifazane uveze ukuba ibandla lakhe ligxile kakhulu ekuthembeleni kuNkulunkulu.
Sile faith kuNkulunkulu ukuthi lo mntwana ozelwe namhla elethwe othwa yi-PDP sile themba ukuthi simphiwe nguNkulunkulu. Ngizakhuluma ngaye uTendai Biti, upresident wethu. Eziyangezize emncane njalo, kodwa siyamthemba ukuthi uzasikhokhela labasekeli bakhe Dr. Samuel Siphepha. Siyabathemba bazabe bemsekela bengabantu abadala, laye engumntwana omncane, kodwa kasiwe umntwana emncane kubrains. Ibrains zigcwele kuTendai Biti.
Unkosikazi Nkomo uthi leli bandla lehluke kwamanye asethe abunjwa ngoba liqakathekisa ukuthandana kwabantu ebandleni lakhe laselizweni lonke jikelele.
Even iconstitution yethu ilakho ukuthi umlimi ngokuqala. Okunye ukuthi singabantu abafuna ukuthi singabi lobudlwabudlawo. Sithi nanxa sisebenza sibe lokuthandana, ilove.
Siphinde saxoxa lomnumzana Thaddeus Ndawana Nkomo oze evelela eNyathi esigabeni seMathebelele North, wakhethwa ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo waleso sigaba.
Hayi, mina ngithokozile kakhulu bebelesukumelele kwesigaba. Bembele ngakumelela mina okwesikhathi eside. Ngikuthwangirayo ukuthi angasakwanise kude ngisebenzela. Izinto zakhona zaba ziningi kakhulu, wafika waba lezinto eziningi. Sekuphina ama-elections singaboni ukuthi uhamba njani. Angaze asitshela lokuthi kade okumefuta e-state house kuyini.
Utshengise ukulijabulela leli bandla uNkomo ethi ngoba abekilo le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai belingamjabulisi.
Waba ngumuntu othanda umama kakhulu. Ngasembona ukuthi umuntu ozathanda umama efuna ukukhokhela ilizwe ehambe emithisa abafazi ngabhala laphana ngabomdabuzhambela.
Bebekhona bekade bekhonona betshengisa ungasuthiseki ngendlela inkokheli ekhethwe ngayo kakhulukazi abavele kuzigaba ezibalisa esemanikaland mashingo lezigaba zonke zontathu zemandebeleni omunye wabo kungunkosikazi Lucius Banda wasevictoria falls
mina wami engikhala ngakho womama laboba ngibona abantu abaphambili la upiti nonkomo ngicela ukuthi ababe nokubambana kungabi nokuphawu phakathi emashoneni nemandebeleni ngiyacela kibo bobabili bonaba ngoba asasithethe emashoneni kuphela yinto emilandileyo ngicela ukubambana
kwethulwe njalo ingwalo ezimbili ezibalula okumele kwenziwe ukuthuthukisa umnotho welizwe lwe-holistic program for economic transformation hope kanye lokuzaletha ubukhokheli uqobo lwe-agenda for the restoration and rehabilitation of sustainability arrest uphawu lwaleli bandla kuliyalantshisi eliphethwe ngezandla zombili njalo kukhethwe umbala olithanga njengowebandla leli ngimele istudio 7 ngiseharare ngimavis gama
ukuhlaziya ubukhokheli baleli bandla lomthelela elilakho ukuba lawo kwezombusazwe sixhume ingcwethi ehlaziya izombusazwe omnumzana Mlamuli Nkomo.
Okwakathesi ngathi kunzima ukuthi sitsho ukuthi ubukhokheli benhlanganiso le entsha buzaqhuba njani. Ekutheni laba bantu ngabantu abaqembuke kubandla le MPP. Okungabantu okusadingeka ukuthi bazi bona ukuthi bona bangobani abantu abazi ukuthi khona labo lingaphi ngaphandle kwalokho besikwazi khona bekusubandla le-MDCT into enye abantu abazayibuza ukuthi lokhu abehluleke ukwenza phakathi kwebandla le-MDCT bazakwenza njani eZimbabwe yonke sizakhumbula ukuthi laba banqotshwa ku-MDCT babefuna ukukhipha umnumzana Morgan Tsvangirai esikhundleni kodwa uTsvangirai wabahambela phambili yena wenza i-Congress so esikukhangeleyo ukuthi lokhu abehluleka ukwenza ku-MDCT kambe bengakwenza iZimbabwe yonke jikelele
ngamanye amazwi Nkomo awuboni besenelisa ukuba lo mthelela obanzi kundaba ze-opposition
bona ngabantu abasha okuyinto enhle nabantu futhi abafundileyo okungenye futhi into enhle kodwa ngibona ngathi kuyaqansa umsebenzi mkhulu sizakhumbula ukuthi benza i-Congress yabo kuyona le futhi umjuru laye utshengise ukuthi uza foma elakhe ibandla kule bandla futhi likaTsvangirai kulezana ungathi sokuthiba la mabandla amaningi okungaka izinga le-competition seliphezulu bona njengoba ngijilo ngabantu abafundileyo futhi ngabantu abasha okungangokuthi i-future mbona balayo kodwa okwamanje sikhuluma kwakathesi ungathi kuzaba nzima bazadonsa nzima ukuthi bawe le impact ku-politics eZimbabwe.
Umnumzana Mlamuli Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Lionel Deneka yena oyengumeya wedolobho leGwanda njalo engumabhalane ogatsha olubona ngokuthuthukiswa kwezabelo ku-MDC usethile umsebenzi kuleli bandla esola inkokheli yalo ngokwehluleka ukufeza izifiso zabantu. Encwadini ayilobele uNcube namhla umnumzana Deneka uveze izizathu eziningi athi zibuyisela leli bandla emuva ezigoqela ukuxoxa kwamalunga alo kumakhalekhukhwini enkundleni yeWhatsApp endaweni yokuqhuba imihlangano kanye lokwesaba ukuqondisa umkhokeli webandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Kurawone Chiwayi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelela incwadi namuhla kodwa uthe kalizihluphi ngoba liphakathi kwamalungiselelo okhetho luka-2018. Njalo uChiwayi uthi okubhalwe kulincwadi akusoqiniso. Kodwa uDeneka utshele uStanekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uma ngamazwi akhe
ukuthi MDC ngicabanga ukuthathe kalula, but ngimakhona okwengenzileyo iparty leyi ayisiyo party esayijoyinayo. Lizabona ukukhokhe bangikhona sokusenza utshela abantu okwenza khonokho kusuke wangiphica mina ukuthi njengoba mina ngisebantwini ngibona izizosenziwa ngikuphatha njani. Sengibuza imibuzo yibe ngibona ukuthi hayi sokungivimela lokhu kwangcono ngiphume yimi eceleni.
Sikhulume le nkokheli yebandla lakho yathi yona kungani ungakhulumanga lokhu usesephakathi kwebandla, kutsho ukuthi kuvele kukhona yabo vele usufuna ukukwenza. Kungani uveze lokho okwenzakala ebandleni lakho ususuka?
Kuhle ukuthi ngikwenze nje suka. Kuvame ukuthi isikhathi side manxa abantu bekhuluma into le babethayela ukuthi bazathola isikhundla kumbe bafuna ukuthi uzwane aphume uzwane angene. Kodwa ngikhume lokhu lami ngiphume seze ukuthi bafanele belungisa into yabo. Ubukhokheli be-MDC bayakwazi kakhulu ukuthi problem ingaphi. And abantu abaningi kudala beyikhuluma but kabalaleli, bayakhokhela nje ngentando yabo. Ungathaka ukhulume lokhu ukhulume lokhuyana babezikhulumele bona phezulu khona ngale. Thina esasikwi-Next Legislative Council sasingabizwa ukuthi sicungulule izinto ngoba uzothiwa uzibani sethishiwe sofaka uzibani. I-standing committee yiyo esiyenza izinqumo zonke, but i-standing committee ayiyenzi isivume, iyayenza isivume icwezele ngakwi-National Council. I-National Council siya-approva but ngakhela abantu bangikhona abaku-standing committee azangabayelethi abaningaba kufakwa kube 90%.
Ongathi okakulunganga kakhulu ngobukhokheli bukamnumzana Washman Ncube yikuyini uqobo lwakho?
Okwakuqala uNcube sehlulekile ukuthi ngesikhiwa sithi reconciliation ngali labantu ephathini elile embukweni etshiyaneyo njengokudala kwankulunkulu elidalela thiyana. Ususuke ukuthi wena abantu abanjalo awavumelane nabo, yibo sebefaka ipressure ukuthi abaphume phakathi kuba ngumsindo, yibo bephumile abaningi. Into yakuqala le. Then ukukhokhela kwesona khona ukuthi akusela ama-structures ona nani asebenzayo. For instance, i-National Executive ayisasebenzi. So ngathethe mina abantu abaphansi nxa befuna impiko yabo, bafuna izifiso zabo ziye khona ngale, bathuma ubani njengoba abantu bangikhona bengawakhethanga. So yikho lapho into lezi ezimbili engithi hhayi lapho uNcube uyehlulekile athi wavumela ukuthi kulungise i-Congress abantu bakhethe abantu abafuna bawakhokhele abazafaka ithemba kibo.
Lo ngumnumzana Lionel Deneka owayengumeya wedolobho leGwanda njalo engumabhalane ogatsha olubona ngokuthuthukiswa kwezabelo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube. Ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Kusenjalo ibandla le-MDCT lethule umbiko namhla linxusa abantu emkhosini oza kwenzelwa eNarira Business Center eChivu okuthakazelela ukufikisa iminyaka elitshumi lasithupha yaleli bandla selokhu labunjwayo. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokukhethwa kwabasekeli babaphatha intambo bakarhulumente kanye lokuguqulwa kwezikhundla zabanye. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umphathintambo weleRussia ubona ngobudlelwano baleli lizwe lamanyamazwe uthi kumele le Melika leleRussia asebenzelane ndawonye kwele Syria ukuze kungabi lokugwenxana. Uhulumende wakwele Cuba uthi uzaxolela izibotshwa eziyinkulungwane ezine njengendlela yokwamukela upapa weRoma oza kuya kulelo lizwe kuyona le inyanga. Isizalwane zeMelika lamhla zenze isikhumbuzo sikamhlaka 11 ngompandula lapho inhlanganiso yamalwecatsha ebizwa ngokuthi Al-Qaeda yabulala khona abantu makhazi abazinkulungwane ezintathu 3000 emelika isebenzisa indizamtshina ezazithunjiwe. Kule ndawo eziningi ezibalisa iWhite House, iWorld Trade Center, ePentagon, leShanksville, ePennsylvania, lapho obekukhangelelwe ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi. Lapho yikho okwahlokela ezinye indizamtshina ezazisetshenziswa ngamalwicatsha abulala abantu makhaza. Umongameli Barack Obama obekhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo ngodaba lolu kusihlwa lamuhla eFort Meade lapho okulebutho lesizwe khona. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ezinjengomnumzana Dan Moyo okubandla leMDCT zithi kubuhlungu okwehlela iMelika. Asizweni uMoyo exoxa lo Gibbs Dube.
Kuyatshengisa ukuthi ukubambana kwabantu belizwe lase-America kusukela ngaleliyana suku ngo-2001 sibona ukuthi abantu babambene ekubeni baprotect-e ilizwe labo. Ilanga elikhulu ukuthi abantu bareflect-e babheke sise kahle ukuthi izinto ezimbi ezingenzeka elizweni. Ngakho lilanga elibhekelela phezulu ngabantu abaningi.
Ye, njengoba nje abantu beZimbabwe bebaningi lapha eMelika, kambe kuyabe kusitshoni kuwe njengesizalwane seZimbabwe?
Kuyatshengisa ukuthi lathi ilizwe lethu okungenzeka okufana lokwenzeka lapha uma kukuthi yalilayo iprotection okumele ilizwe libe layo. Kodwa nje thina nje ukuthi siyiziphepheli esikhathini esiningi sasuka sibalekele ilizwe lakithi. So kuzwisa ubuhlungu ukuthi ube selizweni lapho obona khona abantu ababambeneyo khona usukhumbula ubheke emuva ucabanga ukuthi wena lapho wasuka khona wasukubalekela udubo ubalekele ilizwe lingabambananga lapho abantu ababulawa nguhulumende hhayi ababulawa izitha khona.
Uma sesikhangeleke kuyiwa phambilini lapha ubona ngazani abantu bangenzani lokho kugoqela izalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi kunqabelwe khonokho okuthiwa ngamathororo?
Yeah, I think kubalulekile ukuthi i-sovereignty yelizwe iqakathekiswe kube lama-systems a-strong enough a-preventa ukuthi kube lento efana nale lapho ukuthi amatololo angakwanisi ukuthi enze umathanda njengalokhu akwenze lapha. Siyazi ukuthi lapho kwakuyinto yokuba i-trust yayikhona into zazilula. Kodwa siyabona ukuthi lakho for abantu bakithi abafuna ukuza ngapha sokwenza kwaba nzima ukuthi abantu bathole amaphepha ngoba akusalulanga, akusachiphanga njengakudala ukuthi umuntu wayephomba ukubuya nje.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siphinde saxhuma umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF.
Yinto esasingayibhekelanga njalo yinto ebuhlungu kakhulu. Kuyasifundisa kakhulu kunabantu bana uhulumende izikathi zikahulumende abantu nje jikelele simele sifunde ukuhlela phansi sikhulumisana sibonisane. Umuntu ese-America ocabanga lapha akumanga kuhle angazi ubana kumbe ukuthatha ngabi. Thina ngapha eZimbabwe sibe nihlanhla kakhulu ngoba sinabantu abanobuntu abahlonipha impilo yomuntu. Angikholwa ukuthi kulabantu lapha eZimbabwe abangasuka lapha beqesha ukubulalana kumbe bethatha amabhoma.
Ye, nxa sesikhangela phambilini ke baba Juma kungenziwani ukuthi kunqabelwe khonokho okwenziwa ngamalwecatsha emhlabeni onke jikelele ngamafutshane baba?
Okuqakathekileyo kakhulu kazi ukuthi bona abantu ngezikhathi zonke basifundeni ukuhlala phansi sikhulumisane.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
Udlakela kwele Burundi luqhubekela phambili kulandela ukubulawa komkhokheli webandla eliphikisayo esigodlweni iBujumbura, umnumzana Patrice Gangu webandla le-UPD. Kulenye njalo inkokheli yamabandla ezombusazwe layo ebuleweyo kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kulelo lizwe. Kuminyaka elichumi lanhlanu esanda kwedlula, ele Burundi lasayina isivumelwano se-Arusha Agreement esithi uhulumende kumele asuthise izifiso zezizalwane zonke zelizwe. Namhla ele Burundi selilomthwalo wokuqeda loludlakela njengalokhu okwavunyelwanayo esivumelwaneni seArusha. Sicebisa ukuthi uMongameli Nkuruziza lohulumende wakhe abezombusazwe lozulu jikelele weBurundi bakhumisane umlotha. Uhulumende welemelika ugcizelela usekelo lwakhe kumhlubulo wezwekazi leAfrika leli ukuthi kukhulunyiswane masinyane. Amaxuku afana lele imbonera kure kumele athathelwe izikhali masinyane. Sicela njalo izakhamizi zeBurundi ukuthi zimanyane zimise ubudlwangudlwangu lobu.
Leyo bekuyimbono eveza imbono yekahulumende wemelika. Kuhlelo lwe Woza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa lombi wabo Brutus Ndebele oyiqembu leRumba elemasendu Boys. Mayelana ledlalate labo elitsha elithi zinkulu.
Usaphindile njalo ukhulekani Bethwilene owaziwa ngegama lokucula elithi Cooksman ukukhipha indlikizane yengoma elakho ukuqisa abantu endaweni zokuzithokozisa. Lo mculi ogidise abaningi ngeminyakeni edlileyo ngengoma yakhe ethi wavumelani sangoma uthi lo nyaka ucabange ukuphakulela uZulu ingoma ezimbili ngoba ukukhipha idlalade kungasaphathisi abaculi uba bathole imali.
Le industry indlela esihamba ngayo kathesi. Sonke ama-artists ngendaba ibala lelo kuthiwa yi-piracy libala ke eselahle latshintsha igame lakade kujwayelekile kumusic ukuthi unga-release i-product eyabasebantwini besema-record bars abantu bethenga i-music laphana vele i-music yayi-ratewa ngokuthi uthengisa njani ngoba kwakulama-proper structures i-piracy yayingabulalini.
Ingoma ezitholakala kusindli kaCooksman ngezigoqela ethi unyawo lwami yona engiyohlobo lwe-house music kanye leyohlobo lukamasigandi njalo ingiyokholo ethi ngithembele kuwe. Ngoma ethi unyawo lwami uCooksman usebenzele embongi kaZulu uDumisani Mhlanga kanye losakhulayo obizwa ngegama elithi Mavutete ukuthi amachacho aphekwe nguThabani Mzila ikanti otshaya iziginci kungoma ethi ngithembe kuwe ngumthabisi. UCooksman uqale ukwazakala kwezomculo esenza umculo we-disco kodwa uthe esecindezela ingoma yakhe ethi wavumelanisa ngoma wangena kumculo we-house kodwa ecula ngendlela ezwakalayo ukuba uphuma kobulawayo.
Style sakhona mbona ngani kabantu from experimenta ngaso nsenzovumelana sangoma abantu bahle basithanda vele kakhulu istyle lesiyana so ikubona ndokho enzama ukusiqhubekisela phambili ngoba mbona ngani istyle esingubulawayo that's why thatha ingoma zona leziyana esakhula ngazo thina amabulawayo sidlala ngazo sizifaka kwisikhathesi.
Nangu ke uCooksman ephuma enkundleni yengoma yakhe ethiwa unyawo lwami. Imeli Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Kuphuka izimpande kukhakazeka amadwala kuzwakala inkwelo kuzwakala ikhokoko konke kushona sifike.
Ngiyaxolisa hlobo zami besithe sizalethulela iMasendu Boys kodwa ke imtshina ayihambanga kuhle ligcine lisizwa uCooksman kuWoza Friday kwaneleko kwalamhlanje. Olivalelisayo muntu ngamile inkomo lilanga.